Ziyabonakala zilokuzihamba khona kumoto zamahanta nje up and down bezingela egangeni. Ngikhuluma nje nje kulomunye undoda omunye osifundisa bezingela osebhebhithi kathesi khona liyazingela. Siyazingela zonke ezilongu silo professional hunter. Kuyabe kuthiwa zingazingela zinyamazana eziyabe zikhangelela ukuthi zilokwesatshela ukuthi zingagcina seziphelile. Zingasekho ziqedwa ukuzingela. Kodwa-ke kukhona ezinye ezokuthi yabo kumele uthole i-special permit ukuthi izingele, ezinjengabo o-cheetah uyakwanisa uku-apply-ela i-special permit ku-national parks bakunike uzingele. Kodwa-ke njalo balemvume yokuthi babuyalele nxa bebona kungafanelanga.
Abazingeli bekhaya baningi yini kulalaba abavela kwamanye amazwe?
Ngathi balutshwane ngoba labana ama-professional hunters avela kwamanye amazwe babe bevele bebuya bezodinga ama-trophies. Abanye babevele bangazange azingele empilweni yakhe, uyabe qalisa khonapho ukuzingela, then-ke uyabe sekhokhelelwa ngu-professional hunter walapha onguyokwaziyo ukuthi inyamazana zakhona zizingelwa njani.
Kodwa ele Zimbabwe sinyeke sathi lingabe lilahlekelwa kakhulu ngokumiswa ngamanye amazwe ukuthi lithengise impondo lezi ezendlovu.
Kusebenzakaza-ke sisho ukuthi iyaqhubeka kuhle ngoba indlovu yiyo le mali. Indlovu yiyo letha imali elizweni nxa izingelwa. Pho-ke nxa ingasazingelwa into zabe sezingani sezigiliza mbijana.
Kodwa udubo loluyana lokuphongubulawa mahlayana kwendlovu kunjengalokhuyana kokuzibulala ngetshefu liyakubona kathesi nxa lihamba egangeni?
Iye, kukhona sibili kuke kwenzakala nje ngesikhathi esidlulileyo. Kukhanya ngani ugatsha lwezi-national parks luyakhankasa lapho ukuthi abantu bangafakeli indlovu itshefu, balindile egangeni.
Iziphi ezingazingelwayo inyamazana?
Kathesi inyamazana iye engazingelwayo kakhulu yirayino. Kodwa lezi ezinye nxa uhambe wacela i-special permit, hayi ziyazingela.